ebulawayo singathi thina ke sisangcono kulamanye amadolobho kafika ubone ke lo mkhuhlane umemetheka kodwa siyaxwayisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi zinanzelele njalo zinqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane lokhu kumele zikwenze ngokuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu zingathengi ukudla emgwaqweni kakhulu khona lokho okuqandayo ikanti okunye imizamo esilayo njengekhanseli ukuthi sisuse abantu abathengisa okungekho emthethweni bananzelela edolobheni lakobulawayo uzathola umuntu efake igas isitofu yakhe emgwaqweni ebusuku epheka ama-chips efraya ama-sausage ethengisela abantu amapholisa ethu awekhanseli-ke akuhlelo lokukhipha abantu abanjalo-ke emgwaqweni abathathele nezinto abazisebenzisayo kho siyakhuthaza izakhamizi zakobulawayo ukuthi zingathengi-ke ukudla kwemgwaqweni kanti labo abazaziyo ukuthi bathengisa okungekho emthethweni ezindaweni-ke abavunyelwa kizo lokuthengisa ukudla bengela maphepha abanika lelo gunya lokuthi bakuthengise avela ekhanseli kweze-health sithi abasuke emgwaqweni wabazabotshwa bathathele izinto zonke abazithengisayo umkhuhlane wekholera usukhona sumemetheka emadolobheni amaningi lakwamanye amazwe esingelane lawo yikho kobulawayo sisa bakithi abantu bahlanzele senqabele ukumemetheka komkhuhlane lo ngoba uyingozi uyathatha imiphefumulo yabantu
uhlupho lwamanzi-ke siyabona ukuthi lubhahile kobulawayo njalo lungaba ngenye yembangela yokuthi umkhuhlane lo umemetheke kukhona elikwenzayo ngalo
uhlupho lwamanzi lukhona kobulawayo sikhuluma njengamanje senza lokhu okuthiwa i-water shedding 120 hours okutho ukuthi ngeviki abahlala kuma-low-lying areas bangathola amanzi amalanga amabili laba abahlala kuma-high-lying areas bangathola ngelanga elilodwa so siyakhuthaza lozulu nezizalwane zakobulawayo bakithi ukuthi nala manzi amancane abekhona ziwalondoloze njalo zitshengise ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu kodwa izakhamizi zakobulawayo sizithembile-ke kazilabo ubuchapha
uke wakhuluma ngokususa abathengisa ezitaladini liyenelisa yini ukuthi libakhuthaza njengoba sabona kusehlula ensukwini ezedlule
ukuthi baphume ngoba amapholisa ethu-ke asephiwe igunya lokuthi ababophe abathathele lezo zinto abazenzayo sisebenzisana-ke lama law enforcement agents amapholisa ukuthi sikwenze khona lokho amapholisa ku-plain clothes asedeploy wakhona edolobheni kanti laba ku-uniform kwakhona sizaqala yokubopha 24 hours emini lebusuku ukuze senqabele kumemetheka-ke komkhuhlane lo wamthithi kabasuke kanti-ke operation le izahlanganisa bonke labe mshikashika bona laba abaqhala abantu ezindaweni ezingavunyelwananga le mota ezingabhaliswanga ezingekho emthethweni layo i-operation leyi izabe isebenza labo ngoba labo ibabenza-ke kube khona abantu abathengisayo bebonwa ukuthwala kwabantu lapho abantu abagadaasebebuya bezokuthengisa sithi-ke bakunazelele khona lokho ngoba uhlelo soluqalisile-ke lokubakhipha-ke emgwaqweni ngoba mkhuhlane lo sifisa ungamemetheki edolobheni lethu lakobulawayo.